So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zinhlano kunyanga kaLwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlala. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo.
Bayaxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqola okuthengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo.
Ibandla le-MDC lisola uhulumende we-ZANU-PF ngokubopha abantu ebethesa umlando wokuthuka uMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ikomishini yezokhetho isithi isiqalise umkhankaso wokuhuga ontanga enkundleni zobulembu be-intanethi ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umsakazo we-Studio 7 uyakuveza ukuthi akula mkhankaso onjalo okhona. IZimbabwe Electoral Commission ikhona enkundleni ye-Twitter le-Facebook, kodwa akula mikhankaso eyenzayo kulezi nkundla. Izek ithi balutshona abasakhulayo labesifazane ababhalisayo. Kusenjalo kubikwaso kulabantu abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Engithanda ukuthi ngitshele abalaleli ukuthi bakithi kungaze kwabayengeka ngoba ungafica ukuthi bona abantu abakhulumayo ke basetshenziswa yilabo ababusayo besenzela ukuthi abantu behluleke kumbe babe lokudonda ukuyabhalisa. Laye uMgabe lanxa bemuthi ukuthi uyaqilibezela kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo. Okwesibili kulilungelo lakhe ukuthi akhethe lokho okufuna kwenzakale eZimbabwe ngempilo yakhe njalo ngomkhono weZimbabwe.
Bakhona abanye abathe ukwenza bengabhalisi bengabi lomdlandla wokuvota ikuthi sesiside isikhathi bevota kodwa akulatshintsho oluzayo, akulatshintsho abalubonayo. Ungabakhuthaza ngawaphi amazwi abantu abanjani?
Kambe ngabe ngesikhathi sempi sathi thina akulanto ehambayo lapha ngoba siyahamba abantwana bayafa egaleni bayabulawa ngamasotsha, abantu bayabulawa bayabotshwa, asiyekeleni lokhu. Ngabe ilizwe lelisalithatha angikhona ukuthi ngabe salithatha, kodwa ke saqinisela salwa saze salithatha lelizwe. Kuyafanana lelakathesi lo otsho njalo kufanele abekwazi ukuthi nxa usenza into yakho ungayenza ingaphumeleli akufanelanga ukhalale, akufanelanga silahle imbeleko ngokushiyela ngoba uMgabe vele unje kumbe mhlawumbe sesav
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek, siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. KoBulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eNtumbane, eLobhengula, laseLuveve, Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Leti Varaseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North Le South, Ekuruwe North, Emount Darwin East Le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North West Le South, Emarodera East Le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye-Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Osandakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni, umnumzana Aaron Maboyi uthi ukusilela kwemisebenzi kulum hlubulo sokubangela ukuthi abantu abanengi batshone besemasontweni ngitsho laphakathi kweviki. Uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe amafekithali ukuze uZulu enelise ukuthola imisebenzi. Kubika intatheli yethu uVusisizwe Mkhwananzi.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngolwesihlanu, uMaboyi uthe isabelo seMatabeleland South sibuzisiwe ngamathuba amaningi okuthuthuka, kodwa okudingakalayo ukuthi kube lamafekithali alungisa impahla ukuze uZulu athole imisebenzi. Sipha umzekeliso, uMaboyi uthe iThebethebe eligcwele ezifuleni lilakho ukusetshenziswa ekulungiseni amafasteli angathengiswa phetheya kutholakale imali yakwamanye amazwe. Wengeze wathi kumele kusungulwe izifundo ezizadala ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ayisiyo nyama yodwa eqakathekileyo enkomeni, kodwa impondo lamasondo lakho kuyasetshenziswa ukuyenza incino. UMaboyi uthe isifiso sakhe esikhulu ngesokubona kusakhiwa iKwanda State University ezafundisa uZulu izifundo ezihambelana lempilo yakulesi sabelo egoqelwa ukufuywa kwenkomo kanye lokwenziwa kwamatsha aligugu.
Singabe ngakubulimelela ukuhlangabezi, kodwa sibe ngabantu abaza kwenza ulutho lokuthi siphe abanye. Ngoba umuntu lo ofundileyo use uzuzile imfundo, kodwa kumele ukuthi imfundo yakhe ayisebenzise.
Wengeze wathi ukusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusenza abantu baye esontweni ngaso sonke isikhathi lalapho bemele babe semsebenzini. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi akulo ukukhuluma boya ngakwenza, kodwa uthi abakuthandayo ibuntu bakhe.
Kunzima ukuthi singathi difference lana zayiletha, so ukuthi nje let's hope and see, but ukuthi okuzaba ngcono perhaps kungaba ama relations nje labantu, public relations zakhe njengomuntu oyiprofessional, a former ambassador, a former principal, maybe ama relations zakhe relating to individuals might be better.
Isikhulumi sebandla liphikisayo leMDC ezansi yamandebeleni, umnumzana eKemoyo, uthi uMaboyi kumele ngabandlululi ngezepolitika nxa efisa ukuphumelela emsebenzini wakhe.
Into angayenza mhlawumbe to improve anga zama ukuthi yena ama relations or i-public relations yakhe labantu ibe improved, azame ukudlelwana ubungcono engehlukanisa abantu ngokuthi lo ngwaliphi bandla.
Kusenjalo oqothwe ngumongameli Mgabe esikhundleni sokuba ngumphathi ntambo obona ngentuthuko emaphandleni umnumzana Bed Nkoncube seqothiwe njalo endlini kahulumende abehlala kiyo. Umaboyi nguye osezahlala kulindlu. Ninguvuthisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole kakhulu ukubotshwa kwabantu besetheswa icala lokuthuka uMongameli Mugabe. Ngeviki edluleyo kubotshwe abantu abathathu ngaleli cala okugoqela isizalwane saseMelika esisebenzela eHarare. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Mbuso Siso uthi bayakusola kakhulu lokhu.
Uvele uyijayele into yakhe yokuthi nxa sokufika kwisikhathi sema-election uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula. Okutshengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo, uwina ngendlela ezingayisizo. Yikho ehlala engaphathekanga nxa kuba lezi zizalwane zakwamanye amazwe nxa zingena elizweni.
Bakhona abathi ukuhlukuluzwa kwabantu lodlakela lokubotshwa kwabo kulakho ukudlondlobala ngokuya kwesikhathi njengoba siyibhekane lokhetho. Likubona lani ngaleyo ndlela?
Kuyatholakala kakhulu especially from ibandla lezanu-PF ukubana bayakhethisa abantu amacala angayisiwo besenzela ukubana ba-intimidate abantu ukubana bengahambi bayivota efree. Kuvele isikhathi esiningi kuyatholakala esikhathini sama-election.
Umnumzana Mbuso Siso ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola
usenzi.
Kule gqweda eseri city amalobolo akumelanga abhadalo selihambise udaba lolu emthethandaba. Kambe kumele kubhadalo kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na? Uze inhlaziye udaba lolu ngilo mnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo. Lo nkosazana Nonsikelelo Mpofu ngiyalibingelela khona ngapho lapha elikhona. Linjani?
Siyaphila baba Tuzo.
Siyaphila baba.
Inkase ngawe baba moyo. Nxa sukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo?
Hayi mina ngilisupport kangako ukuthi ungalobola ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emveleni yethu sikhula thina labo khuku kwakuvele kukhona lokhu. So ngaqala ukubuza kwakuqala ukuthi yena atrovale lolu daba yena uyeboneni usoleni kangako.
Yebo yena ngokutsho kwakhe ukuthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba budakadaka amlulaza.
Ngaziphi indlela?
Yena ungazani uyakusola kakhulu?
Ye kungaba ngumbono wakhe futhi ngicabanga ukuthi kungasolwa nguye yedwa kumbe le 5% enye ngoba ngicane kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotsholwe kusukisela vele sikhula thina ngithi ngemvelo vele esindebeleni ukulobola into evele ikhona noma ngathi. So yena nxa sithi ukungalobolwa hayi nakalusupport kangako ngoba izizathu zangikhona mbondi ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola kuvalwe ngenxa yakhe.
Mhm. Mampofu nantu daba akalotsholwa wena ulubona njani udaba lolu?
Udaba lolu alulunganga. Mina ngilusupport ethole vele anginale percentage leyo engathi ngingasupporta ngayo. Ngoba kunje ngangizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhithelwanga yona senta angikhithelwanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso.
Ye qhubeka khonapho kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana uyabe sethengisiwe phela ngokutsho kwakhe.
Asikho kuthengiswa. Ubethake kuyikuthengiswa ngabe kusolela khona even kudala ngesikhathi njengoba umoya esitsho ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho. Kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala sengisuka ngiza komoya angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo. So nxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo mphombe ukuthathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo. Sengathi kutho ukuthi nxa sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokukwanile sokukhulisa isibongo sungadlulela phambili ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe akulanto nje ayisebenzele nzima.
So nxa sukhangele baba moyo umuntu kathengiswa lapha kwenziwani nxa umuntu elobola la
umuntu kathengiswa nxa kulobola lokuyana baba Dube ukuthi waziwe abalapha akhona ukuthi uhlezi njani so into ezifana lezinjengazenezo kana nxa kuyukuthi akalotshola kuthini kutho ukuthi uyahamba aye kwenda asuke lapha ende aye ngale asuke lapha ende aye ngale so lesiyana nje ngithi isibambiso sokuthi umuntu kwazi ukuthi uhlala ngapi kunjani
ye ngaphandle kokukhonokho Mampofu ukulobola kuqatheke kanganani
la ngungenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona ngangingafika kahle sihlali naye enhlezi khona labantwana babe babili ngoba vele kanilotsholwa nganyadlule ngiyakhona ukudlula futhi ngiyephambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngidlulele phambili ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hhayi mama njengoba sikhitshelwe ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwakhiwe laphana ukulobola kumele sakhe ubuhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe lekusasa
esikwaziyo baba moya ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa kumuntu anti kunjani
liqiniso sibili ukulotshelwa abantwana akula into ethengiswayo laphana
kodwa-ke phela abanye batsho phela ukuthi hhayi ongani kukhona lapha-ke umuntu usethengwa sibili
hhayi lokhu vele akukho yitshulwa kancane loyo imbono yabantu etshiyeneyo labo ngabantu ngezinye indlela abangafuni ukulobola kumbe ngithi abafuna kukhansile ukulobola kodwa bengalazizathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela zini ngoba kuvele into evele imvele
kodwa ngokubona kwakho-ke Mampofu ubona zani igoda leli lizanqoba yini kudala lo mthethwandaba ngodaba lolo
ikakhulu ngathi nxa lingahlangana labantu besintwini angeke lize linqobe unless ngasezohlangana lalaba abantu asebe-adopte izinto zesilungu
ye mbona ngazani isikhathi sesidliwe ngumangoye phose lakho lokugcina babamoya
nxa esithi yena amalobolo hhayi ame mbona ngani ululaza isintu lokhu vele ngiye kuvuma kani
ye gqiba khonapho-ke Mampofu
akayekele nxa yena kungamhambelanga kuhle lapha kukhona akayekele abanye balotsholwe kasiyekele silotsholwe siziphilele kahle angafuni ukuthi sihambe siyeba ngoma sihlalisane
ye lapho-ke siqoqakelo nkosazana nonsikelelo Mpofu siphinde njalo zaxoxa lo mnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo ukhona ngale-ke kwele Botswana Oliver lisemoyeni ngumthembo sijeba uKips Dube ilani
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe ngeviki edlule balaleli kuhlelo lwethu labasakhulayo olwethe connection olwenzakala kanye ngeviki ngolwesibili ngo-8 ntambama besiphatha udaba mayelana ngendlela abontanga bona abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa obunjengofacebook twitter instagram lokunye okufanayo abanye bathi bayasebenzisa ukuze badinga uthando abanye bathi hayi bhuti mike mina ngiyayithanda imali waze wathi I use social media for business, nothing else. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomunye walabo abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa ukuze baphathe amabhizimusi abo umnumzana Walter Ndlovu. Masizweni ke ukuthi yena uNdlovu uthini ngalokho. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ah mina ngiyile kakhulu njani lini?
Hayi siyaphila siyaphila. Right, Walter awungitshele ngamafishane mnumzana ngale bhizimusi lakho eliyenzayo usetshenziswa ubulembu bokuzilibazisa.
Okay, hayi ngiyenza i-business lama ngiyenza i-art and crafts.
Mhm.
So ngiyayidayisa ebumenjini bokuxhumana ngiyakhona ukuyidayisa ku Instagram na ku Facebook la ku internet njalo.
Uthengisa izinto ezinjani nxa sesithi art and craft phela art and craft is such a big big word
ya ngenza la masofa abelukwe ngelala lamathebuli akhona then futhi into engizenza ezinye lama crate amakhulu akhula crate la kudala antique
awungitshele-ke Walter ukwenza ibhizimusi lakho usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa kunzima na
ya kwesinye isikhathi ngiyahlangana lokunzima kakhulu because ibhizinisi yakhona isuka ingahambi kahle ma usebenzisa zona ezokuxhumana but akufani
umehluko kungaphi
ya yes i-advertisement yakhona iyo esikuba ibe yinkinga because uzothola ukuthi ama-customer amanye amaningi awatholakali kubo like kubo Facebook special abelungu ukuthi bathole ku-Facebook kusuka kube yinkinga
ngoba inkinga engaphi angithi wonke umuntu ugcwele khona ebulenjini
yebo kunjalo ugcwele but hayi ibhizinisi yakhona yona iyahamba kodwa ayihambi ngendlela yakhona or ayikafiki kweso stage sakhona
Hayi ngiyakuzwa ke mnumzana. Awungitshele ke Walter, ubona ngani umuntu kumele abe lolwazi olunjani ukuthi aphumelele enze ibhizinisi lakhe esetshenziswa ubulembu ukuzilibazisa?
Ulwazi umuntu ofanele abe lalo, ufanele abe ulwazi lokuthi usetshenziswa kanjani, uyisebenzisa kanjani, because angeze nje kuphela ubuposta izinto kumahholo akho, but ufanele bekwazi ukuthi usebenzisa kanjani ukuthengisa enkundleni zokuxhumana, because isikhathi esiningi ma ngifake into zami ngisuka ngibe sengithaga abelungu kakhulu, kwenzeka ukuthi babone lokho ngiyabe ngikudala.
Njengoba kulabo ntanga abaningi abasetshenziswa ubulembu bokuzilibazisa, abo-Facebook, abo-Twitter, abo-Instagram, ungathi ukwenza ibhizinisi lakho khona kuyinto engathuthukisa indlela yokuphatha ngayo ibhizinisi lakho na?
Yeah. I think kuyinto emqoka kakhulu ukuthi umuntu i-business uliyenze kuma-social network, because abantu abaningi bachitha isikhathi eside bekuma-social network because akufani ku-advertise kwakhona ku-easy njalo ku-cheap.
Alright, ngiyakuzwa ke mnumzane. Ngothi ngikubuze umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo. Ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abalesifiso sokwenza imali besebenzisa i-social media njalo i-internet, kodwa bona bayasho ukuthi hayi abalala ulwazi oluthile ukuthi bangaqala ngaphi.
Yebo, ngilasi isifiso kakhulu sokuthi ningabasiza lami lapho engabasiza khona ukuthi babekwazi ukuthi ba-advertiser kanjani, benza kanjani. Hayi ukuthi kuphela uyangena useufaka into zakho kuphela, hayi but
awusinikeze phela ama-social media details akho ukuthi laba abalesifiso sokuthi hayi what sibona ukuthi arts and crafts yakhe ime kanjani bangakuthola kanjani.
Okay, ku-Facebook u-Walter Rapelang Dlovu, then ku-Instagram u-Walter Rapelang.
Hayi Walter, siyabonga kakhulu mnumzane, bekukuhle ukuba la kuhlelo mnumzane.
Nami ngibonile kakhulu.
Hayi siyabonga. Hayi balaleli, limzwile umnumzana Walter Dlovu ongisakhulayo ophatha ibhizinisi lakhe ngasebulenjini. Walter njalo ngomunye wabalaleli wethu. Siyabonga kakhulu Walter, siyabonga. Nxa lifuna ukuxhumana lo Walter lingamthinta ku-social media noma ku-WhatsApp kunombolo zakhe ezithi +27 64 120 4287. Ngiyaphinda njalo +27 64 120 4287. Ayi balaleli, isikhathi ngathi yiso esesiphelile. Masidibane ngeviki ezayo kuhlelo lwethu labasakhulayo oluvalelisayo. Ngu-Mike Hobe, lilale.
Singeneke ecaweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ngobusuku obuhle kangaka.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukunika abalaleli bethu ingqobe ngento yakhuluma nguJakobe kuchapter ka-1 verse ka-27. UJakobe lapho usinika ingqobe uthi yena ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu Baba yilokho, ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni. Kutsho ukuthi lapha sile ngqobe enkulu kakhulu uJakobe asinika yona. Okokuqala, uyasitshengisela ukuthi kukhona ukukholwa okuthi nxa kusiza phambi kukaNkulunkulu kungabi ukukholwa okuhlambulukileyo esingathi kumbe engxenye kuyabe kungcolile phambi kukaNkulunkulu. Ikanti yena lapha ugcizelele kakhulu ngokukholwa lokhu okuhlambulukileyo. Uthi yena okokuqala singabala phezulu siyananzelela ukuthi uyasikhuthaza ukuthi obani ngabenzi belizwi lingabi ngabalizwayo kuphela lizikhohlisa. Ngakho ngiyakholwa ukuba namhlanje nxa sikhuthazana sisuka lapha sizihamba siye kwenza ilizwi. Okokuqala uJakobe lapho uthi ukukholwa okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu uletha indaba yokuqala uthi kuhambela izintandane. Siyakwazi nxa sikhangela lapha elizweni lethu leZimbabwe abakwaziyo bathi khona inani labantwana abazintandane zinkulungwane zezinkulungwane eziningi. Baningi abantwana abasala bengasela bazali, sebeyiwo abakhangele imizi ngenxa yemikhuhlane, ngenxa izinto eziningi ezenzakalayo. Ngakho uJacob lapho uyasikhuthaza ukuba laba bantwana akudingakali ukuthi kube le ngilosi ebakhangelayo, kodwa akudingakali ukuthi kube lo muntu. Umuntu lo ngubani? Umakhelwane, yisihlobo, abazalwane. Ngakho kumele lapha silomlayo ukuthi lapho sihlangana labantwana abazintandane abahlala esigabeni zethu kumbe izihlobo zethu, umbhalo uyasilaya njalo uyasikhuthaza ukuthi sibakhangele. Izwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa ukhangele intandane wena ufana lokuthi ukhangele umuntu osenhlizweni kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uyakukhumbula njalo uyakunaka kakhulu lokhu. Okwesibili, sibona ekhuluma ngabafelokazi. Umuntu oyabe lahlekelwe ngomkakhe isikhathi esiningi uyabe seswele umuntu obeletha ukudla ngkhaya, umuntu obeluphahla. Umuntu nxa esengene kuleso sigaba, ungena esigabeni esinzima kakhulu sibili. Kodwa uJacob lapho uyasikhuthaza ukuba abazalwane singakhulumi kumbe singakhangeli sizwele kuphela umuntu lwana sithi hayi ngiza kuthandazela ukuthi uthole ingubo, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ukudla, kodwa uthi yena kasithatheni ukudla esilakho siyenika umuntu ongumfelokazi. Asithatheni lokho esilakho siye kweyaba sihlanganelani ukuze labo badle. Ngakho lapha sibona into eqakathekileyo ekhulunywa nguJacob eyokuthi ukholo lolo lwesilwalo ayisilo kholo lokukhuluma kuphela, kodwa lukholo olwenzayo. Kutho ukuthi ukholo olungalamsebenzi phambi kwaNkulunkulu luba yize, luba lukholo olungancedi ngalutho. Siyananzelela njalo ukuthi uthi yena nxa sikwenze konke lokho, kodwa nanzelela njalo ukuthi awuzingcolisi ngezinye izinto, kutho ukuthi ngesono. Abantu abaningi khathesi siphile emhlabeni wokuthi abantu abaningi bajayele ukuthi nxa umuntu engena ebandleni basikhathaza ngokuthi ule moto enjani, usebenza ngaphi, ngingatholani kulowo muntu. Kodwa balutshwana bazibuza lo mbuzo ukuthi kambe mina shuwa nginganikani ebantwini abadubekayo. Ngiyathokoza ngoba khathesi sesiyangena esikhathini seKhisimusi, sesiyangena esikhathini zokuthi izimuli zizabe zithokoza. Kumele engqondweni yethu sicabange ukuthi manje laba abanye abaswelayo sibancedisa njani.
Kuyiphethe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje. Baba, egama likaJesu, sithandazela abazintandane labafelokazi, ngoba wena uthi ungubaba wezintandane ngokhangela abafelokazi. Ngakho siyabathandazela, sibabeka ngaphansi kwamaphiko akho, ngaphansi kophahla lakho. Njalo sithandazela lalaba abalaleleyo ukuba Nkulunkulu uzavusa enhliziyweni zabo ukuthi bencedisa labo abaswelayo, egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, ngikhuthaza abalaleli ukuthi asambeni siyedinga intandane labafelokazi bancedise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisipanda. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Zivisimpilo yami nobubi bujangile umlingi esenqoba ungikumbule ungikumbule wenkosi ungikumbule mina wena wenkosi ungikumbule ba Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami lapho ngiwelulwa vilaba lukuzula ngalalo lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule ungikhumbule nkosi Nkosi yami ungikhumbule nkosi Nkosi yami ungikhumbule nkosi yami lapho izono za
Black Mambazo, Lady Smith, amambazo amnyama bahlabela kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje besithi bona ungikhumbule Nkosi yami. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lisola uhulumende ngokubopha abantu abetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mugabe. Baxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.